Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Alivuka njani sapho lweZimbabwe olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlaka 20 Nhlangula 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze abamabandla ezombusazwe ukuthi bazibambe bangenzi udlakela phambilini kokhetho.
Manje ungazi kobulawayo ungafika abantu abalamaphosi abantu abalezimoto abantu abalezindlu baphuma kwamanye amarithi lasemakhaya ke sokufikile khona lokho.
Umgcini sihlalo webandla le-MDCT umnumzana Morgan Komiti uthi bonke abomanyano MDC Alliance ababhalisa ukungena kukhetho bezimele kumele bayisuse amagama abo ilanga lanamhla lingakedluli ngoba bengekela bazajeziswa.
Okwenzakala kwamanye amabandla anjengawezanu esasikhuluma ngakho sithi i-dinat sokusenzakala kuma-opposition.
Isizalwane seZimbabwe esetheswa umlando wokubulala ilunga ledale lephalamende yakwele Botswana sizathoniswa icala sisesitokisini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze abamabandla ezombusazwe ukuthi bazibambe bangenzi udlakela phambilini kokhetho. Kumbiko awethule kunkundla zokuxhumana ebulenjini, uMnangagwa uthe inkuthazo yakhe yokuthula iya kubo bonke abezombusazwe kungakhathalekile ukuthi ngabe bandla liphi. Uthe ulesifiso sokuthi ilizwe libe lokuthula njengalokho okusekubonakala selokhu wathatha intambo zombuso. Komunye njalo mbiko awethule enkundleni ezifanayo, uMnangagwa uthi uhulumende wakhe uzaqhubeka ethuthukisa impilo kaZulu weZimbabwe kuyiwa kukhetho lalapho ukhetho solwedlule nxa enganqoba mhlaka 30 ngoNtulikazi. Elova enkundleni yeTwitter izolo, uMnangagwa uthe uhulumende wakhe uzaqakathekisa umbuso kaZulu lokuthuthukisa umnotho welizwe. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT elikhokhelwa ngukosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Khaliphani Phugeni, uthi akulalutho olutsha uMnangagwa leZanu PF yakhe abangalwenzela uZulu weZimbabwe.
Ekumintho ngalona iqiniso ngoba yipolitics yena leyayenza yena le. Mangabe ngempela ethi uzokhithimisa lokhu athi uzokhithimisa ngaphambi kwepolitics, akaqala kukhulula abantu bakithi. Wayengithi akaqala kukhulula abantu bakithi ukuthi ungahamba iZimbabwe yonke siyamathebhendi kuphela lapho othola khona igovernment kunabantu abaphuma kwamanye ama-regions besiphethe thina. Ngezindlela uchaza ukuthi thina sikwazi ukuziphatha na. Mayithi ukukhululeka abantu bonke, whatsoever development abantu bonke, akakhulumi iqiniso, akakhulumi ngabantu bonke. Isikhathi sesifikile ukuthi kuzobe nokuthula eZimbabwe, abantu bonke bahlale bazizwe ukuthi basekhaya ngempela labo, ilizwe leli ngelabo. Ukuthi lathi ngikwazi ukuthi ngithi ngisiya esibhedlela kithi lapha eLupane nakokhulu letholotsho, ngifike ngikhulunyiswe ngolimi lwami likamama engazalwa ngakufundiswa. Angithi yabo, manje ungazi kobulawayo ungafika abantu abalamaphosi, abantu abalezimoto, abantu abalezindlu baphuma kwamanye ama-region. Lasemakhaya ke sokufikile khona lokho. Ma upresident era eqinisile kulokho akasifakela ama-teacher ezikolweni abantu bethu vele abantu abakhulele esigabeni njengakwezinye izigaba nje bakusenzela ngaleyo ndlela sizomkholelwa. Kodwa lokho akukhulumayo kwamanje, hayi ukhuluma ipolitiki nje upresident uzama ukucela amavoti ebantwini ngokuba roba abantu bakithi ngoba vele abantu bakithi bahlala berojwa ngo-2013 bathenjiswa imisebenzi ngathiwa 2.2 million nanamhlanje imisebenzi dololo.
Uthi njalo kasoze akhathale emizameni yokwakha iZimbabwe elempumelelo ezalethela wonke umuntu inqubela phambili abantu bahlale kuhle.
Uyabona amazwi kunalokhu ngesilungu abakubiza bethi talk is cheap. Mina ababa umnanga zabe mfisi ukuthi njengoba sekukhulume lokhu akutshiloyo akabonise phela ngama-action. Impumelela ekuzukuba khona abanye abantu benyindezele. Njenjani into engikhulume ngazo? Thina siyanyindezelwa, siyarotshwa. Yena into ayimele ayitsho kumele atsho ukuthi mina ngiyakha eZimbabwe for abantu bami abafana nami. Kumele akutsho lokho ngokuba engakakwenzi lokho engikukhulumileyo ukuthi ngabe ngisakha iZimbabwe for abantu bonke, ngabe lathi noma at least ngasakwanga lapho esizalwa khona, ngabe lathi sithethwe phela sayarare sayemashingo saphiwa imisebenzi ephezulu ephakemeyo. EZimbabwe kuyazi ukuthi uthole umsebenzi kumele ukuthi ube ukhuluma olunye ulimi olungasilo olukhuluma phapha kithi emasekeleleni. Sakavumele ukuthi devolution yenzakala ngoba devolution ingayenzakala sizokwazi ukuthi thina sithi amaplanka lana abawathatha elubhali babuya besuka labantu eHarare bafike bagamula izihlahla zethu lapha bahambe laseHarare bazibaze bazibaze badle imali asitholi lutho. Ewandle laphana kwangazi noma i-1 million or i-100,000 a year ukuthi renewe ilokhu zenu license, mining license. Leyo mali ithathwa izihlale leHarare le abantu bakithi basale behlupheka ngoba i-mining yenzeka kubo lapha. So i-devolution izosiza ukuthi leyo mali ingayile kodwa ingene emphakathini lapho kulama manzi laselubhali kulezi godo lezo nasetsholotsho kule game park ukuthi abantu bakithi bazuze ngento zemvelo abaziphiwe nguNkulunkulu.
Hello ke umnumzana Khaliphani Phugeni, umsekeli wesikhulumeli seMDCT ekhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe. Umgcini sihlalo webandla leMDCT umnumzana Morgan Komiti uthi bonke ababhalisa ukungena kukhetho bezimele kodwa bona bephansi komanyano MDC Alliance kumele bayesusa amagama abo ilanga lanamhla lingakedluli. Lamhla kusasa yilo ilanga lokugcina lokususa amagama kugatsha lwezokhetho olwezek. Ukomiti uthi abazehluleka ukususa amagama abo bazathathelwa amanyathelo angawaqambanga. Kunjalo nje ibandla lezanu PF selithembise ukuba ngomnyaka ka-2023 lizaguqula indlela lizakhetha ngayo amalunga ebandla azamela ekhansilini ledale lephalamende ukuze kungabi lokuxokozela kanye lokuthathelwa lokukhethelwa kwabantu inkokheli njengalokho kwenzakale lonyaka kukhetho lwama-primaries. U-Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekwaBulawayo.
Ilunga ledale lephalamende elezanu PF kwaBulawayo elephenandaba Mpophoma umnumzana Joseph Chuma uyavuma ukuthi ngempela kube lokuxokozela ebandleni lakhe ngesikhathi sokhetho lwama-primaries.
Into esinanzelayo ukuthi bona ekungeneni kwethu ama-primary lawa siwangene kulokuthi kuyatshintshwa ukuthi nekokwenzakeleyo. So obviously into enjalo suzeuhluboisemuze isihambe kuhle kawani ngesikhiwa abathi ama-teething problems yesiwabone yona lawo.
Uchuma uthembise ukuba ukhetho oluzayo bazaqhuba ama-primary elections ngendlela abakade bevele beqhuba ngakhona, hathi ukuthi iHarare ibe yiyo ekhetha abantu ngoba ingabazi.
Sisiya phambili sizabona ukuguquka lokutshintsha kokurana kwezinto sibona ngoba sebefundile babona into ababesika ayenzakeleyo. Ngakho-ke sizila kulungisa lokubana sibisele amandla futhi kuma-provincial coordinating committees ukuthi abe yiwo ahluza amakhandidate.
Ngokunjalo amabandla aphikisayo lawo lonyaka aqhube nzima ukhetho lwama-primary kuthi amanye avele akazange azihluphe. Kunjalo nje umsekeli wesikhulumi seMDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube umnumzana Mbuso Siso useqotshwe umsebenzi ngemva kokuvimba uNkanyiso Brezhnev Ncube indodana yomkhokheli webandla ukumela ibandla kukhetho luka Ward 2 kobulawayo.
Ngikhithiwe ku Ward 2 ngodaba lokuthi kucinwe nge-last minute sokuthiwa i-city i-reservelwe for i-youth. Kwasokukhanya ukuthi mina njengoba ngingasi-youth quarter kwasokufakwa i-youth. Kodwa uhlupho esibelalo yokuthi i-youth efakiweyo kayisi-youth ekade ivele ikhona ephathini, yi-youth eke yasebenzela iphathi ngo-during i-GNU, let me say, esebenza ku-Jomiki. ngasikazi sibe layo kustructure separate.
Umbuso uvumile ukuba ngempela useqochiwe ebandleni.
Kuthe kube njalo sase sihlala phansi sikhulumisana kodwa kwehlula ngazama ukukhulumisana labakhulu abami kodwa hayi abazange bafune ukuthi sihlale phansi sikhulume ngakho. Olunye uhlupho olube khona ukuthi iyouth leyo ingumntaka president okunye kusuka kusidisturb ukuthi kathi okwenzakala kwamanye amabandla anjengawezanu esasikhuluma ngakho sisithi yi-dynasty sokusenzakala kuma-opposition.
Amabandla amaningi ezombusazwe awaqhubanga ukhetho lwama-primary ngendlela eqotho. Kuthi labo abangenayo kwaba lokulwa okuthile kanye lokukhethela abantu inkokheli. Ngenyanga ezayo mhlaka 13 Ntulikazi iZimbabwe ikhangelele ukuya ekhethweni loba nje uZulu kunye lamabandla enelisa ukungena kunomination court lokho bengakatholi uluhlu lwababhalisele ukuthola ilungelo lokuvota i-voters roll. Ngimele iStudio 7 iwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Yebo, mtsakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Isizalane seZimbabwe esetheswa umlando wokubulala ilunga ledalela eParliamente lakweBotswana sizathoniswa icala sisestokisini ngemva kokwesulelwa amaphepha okuhlala lokusebenza kweBotswana ngokusemthethweni. UJabulani Dube wetheswa icala lokubulala umnumzana Isaac Davids obelilunga ledalela eParliamente engowebandla elibusayo. Intatheli zindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela loludaba ngokugcweleyo eseGaborone kweLebotswana.
Umthethwandaba waphezulu owe High Court eGaborone uthi oweZimbabwe uJabulani Dube uzathoniswa icala lakhe esesitokisini. UDube lomunye oweBotswana uMakhalemi Maleya betheswa umlando wokubulala ilunga ledalela ePhalamende umnumzana Isaac Davids ngozibandlela lonyaka. Ababili laba babesebenzela uDavids epulazini lakhe njalo babiwa bamgwaza ngenqamu kulandela ingxabano phakathi kwabo bobathathu. UDube wahle wayesulelwa incwadi zokuhlala lokusebenza eBotswana kulandela ukubotshwa kwakhe. Unkosikazi kaDavids ngiyacela ukuthi incwadi zikaDube ziyesulwe ngoba engafisi ukuthi aqhubeke ezisebenzisa. Ukwesulwa kwencwadi zikaDube kutsho ukuthi angeke acele ukuthi icala lakhe lithoniswe engaphandle kwesitokisini ibail ngoba umthethwandaba usithi ulakho ukubaleka. Igqwetha elimela ababili laba umnumzana Sisupho Masaka ucelele uMaleya ukuthi akhitshwe esitokisini athonisizwe ngaphandle okwavunywa ngumahlulu uMphimetse Mutumise. Abatshutshisi abazange baphikise ukuthi uMaleya athoniswe engaphandle kukanti uDube kulandela ukwesula kwencwadi zakhe kazange azame ukudinga imvume yokuthi ahlulele imali yesibambiso yebail. Udaba lukaDube lwejayelekile kwabaningi abeZimbabwe abasebenza emapulazini, abanye besithi baphathwa ngocuku, abanye bengahlawulwa okugcina kudala ingxabano.
Kulezitori eziningi eziphuma kumaphephandaba ezikhuluma ngama-conditions langama-treatment asemapulazini. The majority wezisebenzi ezisemapulazini lapha ngamaZimbabwe because ama-locals abangabatswana, abatswana, they don't want to be working in farms doing gay-barras jobs, abafuni, they don't want to get their hands dirty. Njalo futhi emsebenzini wona le there's a lot of issues lama-tensions avamileyo kuma-farms.
Udaba oluvame olwakuphathwa ngocuke emapulazini ngoluka Mnumzana Gift Ncube yena wasala engelazandla ngemva kokudutshulwa ngowayemqhathile ngesikhathi ethonisa inhlawulo yakhe. Kudaba lukaDube kubika uDavids wayefuna ukuyathatha umbhobho emoteni ngemva kwengxabano phezu kokuthi kungani ethole uDube kanye lomaleya bengekho eplazini beyephuza utshwala. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHebron kwele Botswana.
Sesifikile isikhathi sokupha ithuba labo abazancintisa kukhetho oluzayo. Ke sizwe ukuthi lamhla silabo bani.
Ibizo lami nguWitness Dube. Angizancintisa eMagwegwe constituency, ngincintisa ngiphansi kwebandla le-Movement for Democratic Change T elikhokhelwa ngumama uDokotela uThokozani Khuphe.
Besikhuluma lawe njengesikhulumi sikaNkosazana Thokozani Khuphe. Wawuvele uphathekile kwezombusazwe yini?
Yebo kambi, ngike ngaphatheka esikhathini esidlulileyo. Lizalazela ukubana ngajoyina leli bandla ngo-1999 kuma-youth, bengikuma-structures ama-youth. Ngike ngaba ngu-deputy chairperson we-province yama-youth e-South Africa ngeminyaka yabo-2007. So, bengingumuntu nje okhona nje khonapho ku-politics, kodwa hayi bengekho kakhulu ekugxileni ukuthi ngincintise isikhundla. Abantu babengicelile ngo-2013 ukuthi ngime eMagwegwe. Ngase ngibona ukuthi umfowethu wayekhona wayengathi yena ulungiselele usasemasinya, ngase ngiyekela ukuma. Kathesi kutheso kunje nje babuya futhi abantu bathi hayi kwanaphana esasitho khona kungcono siqalise. Zanazela ubana iprimary rate thina with more than 500 people zona ngikonfirma, no one contested me. Over 500 people, okutshengisela ukuthi ngifike ekuthini ngimelele iparty yethu abantu sebelungiselele ukubana ngingakhokheli eMagwegwe.
Kule ngxabangxoza eMagwegwe kulabantu abaningi abazancintisa kulesi sigaba.
Ye, lokho ngibona ngathi kwenziwa ukuthi umuntu akade khona akade melele isigaba akazange asimele kuhle. Ngibona ngathi yikho okusuke kwasukumisa umoya ebantwini abaningi ukuthi bacabanga ukuthi mhlawumbe bangenza umsebenzi ongcono, kodwa angiboni kungamphazamisa njengomuntu obevele ephila nabantu eMagwegwe. Mina ngizalelwe khona eMagwegwe, ngafunda emazwi eMagwegwe North, ngafunda emasotsha, ngafundisa futhi kuzona kwezisikole ezimbili ezikhona lapho constituency. So nginzalo lo muntu osehlale eMagwegwe impilo yami yonke. Okungaba ukuthi nxa ngikhuluma ngokumela abantu injuwe eziningi zabantu eMagwegwe, ngizazi ngiziqonde. Abantu abancintisa eMagwegwe bangu-24 okubalisela yena okade khona umfowethu u-Anele Ndebele. Kuyande kakhulu-ke ama-independence engathi ngabafana basabancane kakhulu, abanye abala ma-21, 22 years. Then labanye nje abavelileyo abema-church, akade besema-church, abanye ngabafundisi. So hayi, mina amboni ukuthi amathuba ami kuwafaka esimeni esibi, ngoba mina ngikhuluma ngendlela esengihambe impilo yami yonke kusukela ngile minyaka engathi engu-22 kuze kube manje ngina-40 years. Ngikubona phana eMagwegwe ngisebenza labantu bamagwegwe kwezepolitics.
Ngombono wakho, abantu abaningi khonapho koBulawayo bakuphi umhlubulo phakathi kwaNkosazana Khuphe loMnumzana Chamisa?
Ngizakhuluma ngeMagwegwe kakhulu lapho engitshona khona labantu. Ngiyakwazi kaMhlophe ukubana abantu bakumhlubulo kamama uDokotela uThokozani Khuphe. Abantu bethu ngabantu abananzelela ukubana ezombusazwe kumele kube yinto umuntu ayenza ngobuqotho. So bayakuqakathekisa kakhulu and bayawuza umlayezo uma sibatshela ukuthi hayi, umama uDokotela uThokozani Khuphe ulandela i-constitution. Bayengumuntu olandela i-constitution, ngiyozalethi ukuthi kube lokukhokhelwa kwabantu ngendlela eqondileyo.
Kuyini ongathi kudinga ukulungiswa eMagwegwe?
Idolobha elidala labantu asebegugile. So kulama wetlands eMagwegwe, okungaba ukuthi u-MP ube ngaba instrumental uyenzeni i-development eyama-guardians. Sikhangelela i-food security angithi, kodwa bona bayathatha, kade bethatha imali yami i-constituency development. Kimi ngombono wami besenza nje izinto ezimahlayana ezingezwa noma ngubani, ezinjengokuthenga amabhentshi ezikolo inini. Kanti kufuneka ukuthi kukhangelelwe ukubana abadala labana bangaphiwa msebenzi bani. Into ezinjenge-urban agriculture kade zingabasiza ukubana babe le-food security. Ukhangelele ubana kulabafelokazi kule Ntandane, konke bona abantu ngabantu akade bengasizakala ngama-projects anjengawona lawo, bezenzela nje bekhonaphana edolobheni. Izikolo zedolobheni khonaphana eMagwegwe kumele phela nazo zibuye ekuthini zisebenzise i-technology ya these days. Kufuneka ubana zibe nabo Wi-Fi, kufuneka uba computer labs zabo abe fully functional. Kufuneka ukubana nje zithuthuke zifike ezingeni lokuthi zingaphose zibe ngama-satellite technology centers. Zikwazela ukuthi abantwana bethu xa bephuma ezikolo khonaphana elokishini baphume bese zingene liphezulu ngendaba ze technology lama vocational careers abangayi enga uchiyela abantu bemagwegwe ukuthi abantu bemagwegwe sengizethule phambi kwenu ngaphambilini njengoba bese vele sesonke ngingumntwana ngikhula ngisemagwegwe sengize ngingaka bengicela ukuthi sisekelane ngizalisekela ngisoze ngilichiye sizahamba sonke uhambo lonalolu lokuthi sinelelane edala leParliament abameli abaningi kade bese magwegwe imagwegwe ingekho enhlizweni zabo so bekusenzakala nje ukuthi nxa election iphela umuntu uzakwanakala zedinga usekelo nge-election ezayo ngingu-Witness Dube owe-Movement for Democratic Change ephuthela kumama udokotela uThokozani Gubhe.
Siyabonga, sikufisela inhlanhla. Ke sizwe omunye njalo ozancintisa kukhetho ekumanyano we-MDC Alliance.
Mina ngithanda ukwazisa abalaleli ukuthi mina ibizo lami ngukansela Peter Moyo owe-Sasatoni. Kodwa ke kathesi sengifuna ukuba ngu-MP owe-Sasatoni njalo.
Umele liphi bani?
Ngelile kuma-primary i-MDC Alliance ekokhelwa ngomnumzana uNelson Chamisa. So singenile kuma-primary yethu awe-MDC ngancintisana lo Honorable Simanikile nganqoba. So kathesi sengikhangelela ukuthi khona abantu bangivotele ngiguqule izinto ezine akade zingahambi kuhle abantu banginika i-vote of confidence ngoba babonile ukuthi khona ngisebenze labo kuhle for the past 10 years ngingukansela. So ngiyababonga kakhulu abantu ukuthi bane confidence lami.
Singathi thina bangaki oncintisana labo njalo bakhona yini obakhumbula amagama?
Banengi sifika kuma-10 abantu bangikhona vele namabizo akabala mabizo abaziwa nokungamabandla lokhu abancintisa bekukho vele akwaziwa okunye ngozipi okunye ngo-NPP okunye ngobani vele akuqondakali umuntu olebandla elilebizo yimi kuphela lowezanu p f othiwa ngumakhahamadze but angimazi njalo izihlali ezangapha abamazi mina ngihlala khonapha elokhu ngivama umuntu wonke uyangazi.
Ngeziphi izithembiso ozithembisa uZulu nxa kuyikuthi unqobile?
Okwakuqala abantu bazakhumbula ukuthi khona lapha asila secondary school besiloko silisana nakho khonokho but I'm happy ukuthi khona i-government yanginika indawo eyokuthi sibe le-secondary school lapha eSasatoni. So into esiyenza kathesi yikuthi khona sibona ukuthi khona uhulumende yakhe i-secondary school yena leyo. Okunye esifuna ukuthi khona sikuyenze kuncedisa ama-council izinara kakufanelanga ithathe imali eyithatha tayo ihambisa lapho ebehambisa khona imali kufuze ithathwe yi-council ilungise imigwaqo. Imigwaqo ayingeke yalunga nxa izinara ilokhu ithatha imali ngendlela abayithatha ngayo. Kula bantu ama-pensioners e-railway lapha bayaqhubeka abantu labaya sebeluphele bakuma-70 years imali abayitholi bathola ama-$7 kumbe $16 njenge-pension. Yinto okufuze ngiyishwayithe yona leyo ngiyilungisise ukuthi ama-pensioners la bathole imali at least i-minimum wage ez ukuthi khona baphile njalo bengabhadali into eziningi-ningi abantu abasebenzele ilizwe kakhulu. So nxa sesingene kuparlament yizo izinto okufuze sizibone zonezo o-ayipa labaphola boposa fuze sincedisane silwe ngakho uphume elizweni into enjalo akufunakali. So izisebenzi ezilapha erugari njalo erugari akula supermarket siyadubeka i-railway ele yiyo elelendi eningi kakhulu fuze sibe labo OK fuze sibe labo TM fuze sibe labo Pick n Pay lapha ikuwat 13 ngoba akula lendi ye-council nge-railway. So i-railway nge-government yikho nxa mina sengingenile khonokho nizayenza ukuthi khona i-government inike i-council ilendi leyi ngoba yakho ama-shops akhanyayo. Yinto efuna esifuna ukuthi khona siziyenze zonezo zinengi angeke ngaziceda lapha-ke ngoba sisalele kakhulu.
Lo-ke ngumnumzana Peter Moyo ozancintisa ekumanyano we-MDC Alliance. Siyanxusa bonke abancintisayo ukuthi sibaphe ithuba lokwethulela abavoti imhlahlandlela yemikhankaso yabo khonapha emsakazweni we-Studio 7. Inombolo zethu ngu+1 202 465 0318.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivoteni inkulumo.
Asambeni madoda siyovota,
madoda siyovota.
Lilalele emsakazweni we-Studio 7, sisakaza sise Washington DC. kwezemidlalo akumanga kahle kumaqembu enguqu adabuka kuzwekazi le-Afrika emdlalweni omkhulu wokubanga inkezo yomhlaba e-FIFA World Cup eyenzelwa kwele Russia. Umsakazi we-Studio 7 u-Ezra Chisas Banda usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseBhilitane.
Izwekazi le-Afrika limelwe ngamazwe amahlanu kulimdlalo yomhlaba. Kule Morocco yena yanqotshwa yi-Iran ngokukodwa eqandeni kumdlalo wokuqala. INigeria bayibhuqa ngokubila eqandeni yiCroatia, kukanti iTunisia bayilahla phansi 2-1 England. Iqembu leGibhithe lona elanqotshwa wanganya Uruguay kumdlalo walo wokuqala labuya labondwa yiRussia 3-1 kumdlalo walo wesibili, osokukhomba ukuthi sokuzamele libuyele ekhaya. Abafana beSenegal yibo bodwa abathengeke amazwe onke e-Afrika abhulwe kangaka. Yona ke iSenegal ibinqikilana lePoland izolo yanqoba 2-1. Izizalwane zezimbabwe ezihlala kweleBhilitane zithi uhambo lungaba nzima kumaqembu ezwekazi le-Afrika kodwa abalahle imbeleko ngokufelwa. Umnumzana Max Banda ngomunye wabo.
Amathimu e-Afrika this time kuya waqala ngeNigeria le-Egypt layo kuyala futhi lapha kusho ukuthi ithimu njengani esesithembele kiyo iSenegal le iwinileyo namu. Hayi, ibhola le-Afrika ngani alivumi sibini. Andiwenze njani madoda?
Omunye othanda ezenguqu njalo esekela amazwe e-Afrika kulimdlalo ngunkosazana Gizi Mpamikwa.
I-World Cup ihamba kahle but ama-teams e-Africa angidisappointile but well kuyatholakala kodwa iSenegal hayi idlalile shemse ibonyela. Then ilawa amanye ama-team lawo ayadlala kodwa nje bengicabangela ukuthi wonke ama-team e-Africa azawina wonke.
Unqoba kweSenegal kwenze umnumzana Dumile Ncube wathaba wabamanzi te.
Nijabulile ukubona iSenegal iwina, ngithokoze kakhulu. Kuyasijabulisa lathi e-Afrika ukubana sile timu, sile lizwe eliphuma e-Afrika elinqobileyo ku-World Cup. Siyafisa ukubana linqobe lisiya phambili ngoba okwamanje sibona i-Egypt itshona, kuyasidanisa kodwa iSenegal sijabulile.
Imidlalo le isaqhubeka kwele Russia. Asomaqembu ezwekazi le-Afrika wodwa ehluleka ukunqoba emdlalweni yokuqala. Iqembu le-Brazil ladlala uTikilobhanqa 1-1 le-Switzerland. Kukanti iSpain yangqikelana le-Portugal kwaphela kuyi-3-3. Kuzokuthi iqembu elanqoba lathatha inkezo yomhlaba ngomnyaka ka-2014, iGermany inqotshwe yiMexico 1-0. Khona kwothiswe abantu abaningi. Imidlalo iqhubekela phambili namuhla. IPortugal izanqikelana leMorocco ngehora lesibili emini. Uruguay idibana neSaudi Arabia ngehora lesihlanu. Kuzokuthi ngehora lesishiyagalombili iSpain izabhuqana le-Iran. Imele iStudio 7 ikamela ngu-Ezra Chisas Banda.
To be with people ingoma esigqibela uhlelo lwethu lwanamhlanje singakehlukani wathi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze abamabandla ezombusazwe ukuthi bazibambe bengenzi udlakela phambilini kokhetho. Umgcinisihlalo webandla le-MDC team Mnumzana Morgan Komitsi uthi bonke abomanyano we-MDC Alliance ababhalisa ukungena kukhetho bezimele kumele bayesusa amagama abo ilanga lanamhla lingakedluli ngoba bengekela bazajeziswa. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo ngo-7:30 ntambama.